Soko izika disenda bagu VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela kuStudio 7 ngomgqibelo mhlaka 3 kuMfumfu 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-MDC Alliance lithi kufanele abantu bephume ngobuningi babo betshengisele ngokuthula ukwenzela ukuthi amalungelo abo enanzwe elizweni. Kulandela ingxabano phakathi kwaleli bandla le-MDC team.
Siyakwazi kulamasotsha lamapolisa ayabethwele izibhamu, kodwa siyakwazi mhlophe ukuthi uma abantu bebaningi azacina esihlabela lani, ngoba labo kunje badla ingweqo zomlomo. Asisiwobantu esithi abantu benze udlame.
Izakhamizi zendwangu line esiya phambili engisiza sithi sezidlela ivalweni ngenxa yengwe ezalele kulindawo esibulele izifuyo. Ngesikhathi eMakwe eGwanda North bekhuza imihlolo ngemva kokuhlelwa zimbuzi ngendlela engajwayelekanga.
Lokuthi abantu bangafika lapho kuthuza khona ngani kule chiki kakhulu kuyakwanisa ukuyababhongela kubethusele. Babalekile amanye ama-farmers ami lapha besekubabhongela, babaleka bachiya inkomo. Yiyo umona lesi ubonayo nje ukuthi nxa kukwanisa ukubhongela umuntu kusho ukuthi sokungambamba.
Umongameli Donald Trump weMelika ulokhu esesibhedlela lapho elatshwa khona ngemva kokutholakala elegcikwane le-COVID-19. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli Donald Trump ulokhe esesibhedlela se-Walter Reed National Military Center Bethesda khonapho eMelika lapho elatshwa khona ngemva kokutholakala elegcikwane le-COVID-19. Udokotela wakhe umnumzana Sean Conley ubikwa isithi umongameli Trump kadingi kuncediswa ukuphefumula, kodwa basadingisisa ukuthi bengamelapha yini ngokubizwa ngokuthi yi-remdesivir therapy. Uthi uselatshwe okokuqala ngalokhu njalo uziphumulele kuhle. Umongameli Trump uthwalelwe ngendizamtshina ye-helicopter izolo kulesi sibhedlela esuka esigodlweni se-White House, njalo ukhangelelwe ukuhlala esibhedlela okwamalanga ambalwa. EZimbabwe sebezinkulungwane phose ezisitshiyagalombili asebefunyenwe belegcikwane le-COVID-19, ukuthi inani lasebebulewe yilo lilokhu likumakhulu edlula kancane amabili. Umfundisi uSensibanda wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance uxwayisa abantu ukuthi lanxa sebevunyelwa ukuthi babe baningi ezinkonzweni, behlale beqaphele ukwenzela ukuthi bengahlaselwa yileli gcikwane.
Into eqakathekileyo kumele siyinanzelele ukuthi lathi emabandleni ngapha singakhohlwa ukuthi lumkhuhlane ulokhu khona, njalo lumkhuhlane lokhu udinga ukuvikelwa. So kuyadingakala ukuthi kube lenkonzo eziningi ezizayenzakala ukwenzela ukuthi inani labantu lingagcwali endaweni eyabe iyodwa. Bonke abantu abavula amabandla bebe nayo leyo temperature eyokudingisisa ukuthi umuntu uyatshisa okungakanani, ukwenzela ukuthi kuhlolisise ukuthi lumkhuhlane awukabambi yini abanye abazalwana abazabe befuna ukuzokhonza. Njalo mbona mina kudingakala ukuthi lanxa umuntu ezizwe egula mbijana ahlale ngekhaya ayekele ukuya enkonzweni, ukwenzela ukuthi singathelelelani njalo singamemethisi lumkhuhlane we-COVID-19.
Lo mfundisi uSensibanda, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, sixoxelayo ekobulawayo. Ibandla le-MDC Alliance lithi kufanele abantu bephume ngobuningi babo betshengisele ngokuthula ukwenzela ukuthi amalungelo abo ananzwe elizweni. Kulandela ingxabano phakathi kwaleli bandla lele-MDCT abathi lisekelwa libandla le-ZANU-PF. Kodwa ibandla le-ZANU-PF lihlezi lisala ukuthi liyangenela phakathi kwengxabangxoza ekumabandla lawo mabili, lisithi kufanele bezilungisele udaba lwabo. Osakhokhela ibandla le-MDCT unkosazana Thokozani Khuphe ukhangelelwe ukungena edalela eParliamente lamanye amalunga ebandla lakhe bethathe izikhundla zamanye amalunga ebandla leMDC Alliance agxotshwa kuleli dale. Okuningi ngokuthi iMDC Alliance ithini ngalolu daba asikuzweni kungxoxo esiyiqhubele umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafa.
Yikho ke sithi kini mahlabe zulu so uyisikhathi kathesi ukuthi lonke jikelele litshengisele liphume ezindlini liyegcwala estreetini mbe kobulawayo mbe kuseHarare. Siyakwazi kulamasotsha lamapholisa ayabe ethwele izibhamu kodwa siyakwazi mhlophe ukuthi uma abantu bebaningi amapholisa lawo lamasotsha azacina esihlabela lani ngoba labo kunje badlingweqo zomlomo. Asisobantu esithi abantu benze udlame singaze sithi senza lokhu bayanqaba, amadokotela enze lokhu bayababopha, amaloya lokhu bayababopha, amatitsha lokhu bayababopha. Yikho ke ngubani ohlezi kahle lapha eZimbabwe ngaphandle kwabantu abalutshwani abakholifayo kuZANU-PF? Yikho ke ingqobe sithi asenzeni okusemthethweni singala dlame, siphume demonstration peacefully sonke from Zambezi to Limpopo, from Manicaland to Binga, from Mount Darwin to by the bridge. Akula into enjengenzakalayo ngitsho ngapi ukuthi umuntu uyavothelwa ngabantu kuparlamenti lithatha amavoti akho liphe abangani benu. Kuyaqala embalini yokuthi ekubuswa esithi constitutional democracy. Asibusukumeni sitshengisele ukuthi lokhu yincwala, kuyazila abakwenzayo.
Lithini ngokuthi unkosazana Kruphe lezinye iziphathamandla ze-MDCT sezingena edaleni lePhalamende?
Safaka ama-objections abazange babale, bathatha bafaka emanzini njengezibi. Sesimangala namhlanje sokuthiwa sebe ngamalunga ePhalamende, ama-senators noma ama-proportional representation. Abajonganga thina, bajongelina ngoba bafuna ukudeclare i-one party state. Libazwile sokuthiwa i-MDC sihlanyela izikhali, sebedinga izikhali emazweni, batraina abantu. Kambe liyakhohlwa yini ukuthi yikho abakwenza kuzaphu, PF zaphu, lobaba uJoshua Nkomo waze wabaleka wayacatsha England. Sesibona ukuthi abantu beZimbabwe bafanele ukuthi basukume batshengisele ngoba akusena sizatho ukuthi abantu baye kuma-election. Ede sikhangele lesi sithi sizangena kuma-by-election sibatshengise mhlophe ukuthi ukhuphekala abantu. Sebecatshe ngemva kwe-coronavirus, sebefaka umthetho ukuthi akulama-election indefinitely.
Sikhulume leziphathamandla ze-MDCT bathi bona amalunga e-MDC Alliance awangeke abuya ku-Congress abayiqoqayo lanxa babe kuma-structures ka-2014. Kuyamela beqale bebhalele kuqala becele imvumo ngoba abanye babo abalandeli umthetho, abanye babo bayenza ubudlwangudlwangu obukhona kathesi e-Harvest House. Liyakuvuma lo?
Ngiyamangala. Angithi Monzora labangani bakhe bahlala besithi bona ngama-constitutionalists abasoze bakhethe abakufunayo judgment. Kufanele lo muntu okhetha okufunayo kuBhayibheli. I-judgment abazange bathi hambani liyexotsha abantu. Ama-structures ka-2014 yiwo azakhetha entsha upresident omutsha. Bonke batshela abantu amanga ongani bafuna ukuya ku-Congress bona besazi ukuthi vele abalabantu. Babe sebesesaba besazi mhlophe ukuthi ama-structures ka-2014 azavothela i-leadership ka-baba u-advocate Chamisa. Konke lokho kutshengisa ukuthi bayesaba ukungqikilana lathi. I-spokesperson sabo sazivele singekho kulezi zikhundla. Baningi bonke asebephongubazelwa kunaphana. Yikho bemahlabezulu sithi ingazala umuntu. sichayinde ukuphansi ukuthi le iCongress uma beqotha abanye abantu ayisozi ibe khona kuzaba ngamingqamanqoza kuze kube ngelinye ithemu lokungalaludo ngoba iParliament yethu vele sebeqedile sisancengani ngiyabonga.
Lo ngumnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, sixoxelayo ekobulawayo. Siphinde sathinta umnumzana Khaliphani Phokeni, ogcizelela ukuthi ibandla lakhe lilandela umthetho, njalo lilosekelo oluningi.
Hayi, ngiyabonga msakazi. Ukunqoba sizonqoba. Nginamafoni angu-3 manje. Engu-3 nje la mafoni ngoba ayakrasha ngendlela abantu abaza ngayo ku-inbox bethi siyabonga yumhlangano wethu besiwaziyo sesilinde 2023 bathi futhi kithi lingazideleli i-support lilayo siyaleseka kakhulu. Ngabe wabona ama numbers ethu sisenza i-21st anniversary kuyasabisa nathi sinje besingazi ukuthi ha abantu basisupporta kangaka. Abantu abalapha Morgan Richards Twangirai House ebizwa Twangirai Harvest House ngesinye isikhathi hayi ngabantu be-alliance laba abanye babesi-infiltrate-ile mangabe ufuna i-unity awuhambi uye hijacker i-headquarters ye-party anto yazi i-constitution ithi ama-party assets and everything konke kungaphansi kuka-president. So i-action yabo yena liyana ibonisa ukuthi bayadelela ngabale ku-alliance ubabona ngani ubabona ngendlela benza ngayo izinto ku-MDC asebenzi ngaliyana indlela.
Manje lizasebenza njani labani benu be-MDC Alliance njengoba sibona ukuthi abanye lokhu bexotshwa edalele iParliament?
Njengoba ngihlala ngije bababezivizile ngoba bathe bona abasengama-members e-MDCT. Okunye bakwenza ngokukhuluma, okunye bakwenza ngendlela abenza ngakhona noma ngendlela abangenzi ngakhona. Okuhle kusitshela ukuthi lo asisenayo. Le nto ngeye-MDCT abangasoma-member, members ze-MDCT abazukuba khona.
Lo ngumnumzana Khaliphani Phokeni, isikhulumeli se-MDCT, sixoxelaye ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela
ndwandwe. Izakhamizi zendwangu line esiyaphambili e-insiza zithi sezidlela evalweni ngenxa yengwe ezalele kulindawo esibulele amathole afika phose alichumi yalimaza amanye. U-Albert Ncube usipha lolu daba esefilabhosini.
Izakhamizi ezixoxela umsakazo we-Studio 7 zithi kusukela ngenyanga kaNcwabakazi kusiyafika namhlanje ingwe le sidle amathola isiyagalombili amanye atholakale limele. Isigaba sendwangu line sigondolozele izintaba njalo ezinye zisekele umfula umzingwane lapho kucatshangelwa ukuba lingwe ihlala khona labandlwane bayo ebhalwini. Lokhu sokuthe izakhamizi kulumango zisesabela ukuthi zizaphelelwa izifuyo. Usobhukwendwangu line umnumzana Godfrey Ndlovu uthi sebehlezi belusile amathole besesaba ukuthi bengawavulela azadliwa yingwe. Umlisa kaWadwane Insiza North umnumzana Michael Mahlangu uthi izakhamizi endong line zifuna ukuthi lingwe izingelwe ukuze zikhululeke.
Izakhamizi endong line sezifikelele lusupho lwalolu olwengwe esibadlele amathole abo. Yilo supho osolukhona bayafisa ukuthi ngabe kuyatholakala mhlawumbe ama-rangers ukuthi bazoyizingela. Amathole esiwadlile khona Asiyong 8.
Umahlangu uphinde wathi lanxa yendulo ingwe ibizingelwa ngamadoda ibulawe kulezi nsuku kunzima ngoba umthetho ungavumi.
Kathe sizinto zakale ukuthi uphonge uphuma ijumo kathe sisokuzima njalo abasekho abantu abalezibindi njengakudala njalo lo mthetho umthetho asavuma ukuthi liphungulwe ngaphandle kokuthi lidinga wona ama-rangers. Mina ngisebenze ngumfanyana sake sahamba sisiya kukhonale futhi phansi sokuthi sokudlile ukhuzeni inkomo khona ngayo. Unfortunately asisakuvulakanga kwabaleka.
Ukansila kaward 1 insizwa North umnumzana Festus Ndlovu uthi sebethetha amnyathelo okuzingela lingwe ngoba isingozi lebantwini.
Udaba lwengwe kathesi sesikwenzile sesingikhulume lo DCC, DCT coordinator, sesimele amahantazi kuphela ukuthi abuye. They were supposed to come today. So sihambe labo sebatshengisa i-area lapho kukhona khona. Lokuthi abantu bangafika lapho kuzuze khona ngani kule chika kakhulu kuyakwansi kuye babhongela kube thusele. Babalekile amanye ama-farmers ami lapha besekubabhongela, babaleka. Bachinko yimona lesubona nje ukuthi nxa kwasi kubhongela umuntu ukuthi sokungambamba
kulicala ukubulala inyamazana lanxa zingozi ngoba ikwebhula imithetho elizwe ekulondoloza inyamazana zendle njalo laba batholakala benza lokhu balakho ukubhataliswa imali engafika amadola emelika azinkulungwane ezingamathumi amabili. Kusenza lezakhamizi emagwe eGwanda North zikhuza imhlolo ngemva kokufelwa zimbuzi zazo ezidlula amathumi amahlanu ngendlela engajwayelekanga kunyanga ezisanda kwedlula. NgoLwesihlanu ekuseni imbuzi ezilithumi lanhlanu zitholakale zifile ngemva kokulunywa entanyeni zamunywa igazi. Sixoxelwa uNkosikazi Sheila Spanda umgcini sihlalo emagwe irrigation scheme othi abantu badideka amakhanda ngalesi siga.
Ngabe khuluma ababala abasobhuku bathi seziyi-50 esezidliwe ngenyanga yenani. Izakhamizi zona zila kokwenza zilokhu esaba kuphela. Lanxa becabanga ukuthi bangenzani kodwa akulanyathelo esebelithethe kwakathesi balokho behleziwe ngabantu abasevalweni. Siyobe sicela ukuthi nandiwana lilo ukukhuluma labantu abaningi abathiyeneyo. Kuyeli sikhulumele labo engxeba ngakwazi ukuthi inyamazana bani futhi ikhotshwa njani ukuze siphumule.
Iningi lezakhamizi licabangela ukuthi le kungaba yimisebenzi yabathakathi. Obona ngokukhishwa kwembiko kugadwa lwezokulondoloza kwenyamazana zasendle umnumzana Dinashe Farao uthi kabakatholi imbiko ngalezi zehlakalo. Ukhuthaza izakhamizi ukuthi zingahambi ebusuku zibikele ugadwa lwakhe ngokuphangisa lapho zithe zabona lezi nyamazana eziyingozi ukuze labo bathathe amnyathelo ngokuphangisa njalo zivalele izifuyo. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisendwa ngulayini bamahlaba ithwale nong-Albert Ncube.
Siyabonga Albert.
Divana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama lami nguChris Gandhi. Lamhlanje uhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi eZCT.
Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga ukwemukelwa kulolu hlelo bese ngithanda ukuba na ngibingelele ngendlela ephakemeyo bonke abalaleli.
Ungasitshela ukuthi uhlelo lwenu olokutshengisela ngesikhathi selunch elaliluqoqile lwahamba njani?
Yebo kambe kuliqiniso kunjengenhlanganiso yezisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU. Kwakube lokuhlela nokuqoqa ukuthi kube lokutshengisela kwakufanele kuthathe indawo ngesikhathi selanji kumbe ngesikhathi abantu sebetshayisa kusiya ngokuthi abantu basemakhampani nabo bekwenzela emakhampani nabo. Injongo kwakuyikuthi ufuswe ukuthi uhulumende afake isimemezelo esingathi yikudeclare isimemezelo sokuthi amakhampani wonke aholise abantu ngemali emzini esiyi-forex imali ye-America lokuthi izinto zonke zenhle zithengiswe lama-service athengiswe nemali yasemelika. Isizathu kwakuyikuse sinanzela ukuthi i-economy isizidolarize onke umuntu esefuna i-forex. Kodwa-ke lokhu akusaphumela ngendlela yakhona. Isizathu esenza kungahambi ngendlela esasikhayele ngayo yikuthi kwasokula zinye izisebenzi ezazisebenza emakhampanini athile ezazivele seziholiswa ngayenalo imali yemzini benikwa imali eyingxenye izimdola enye iyingxenye iyimali yasemelika ngokunjalo laba bantu bathi hayi babona ngathi lokho akusoze kuncede kakhulu ngoba nxa sebebuya betshengisela bona bekuma-negotiations kungaba le ngozi yokuthi engxenye ebukhayo ngathi abasanegotiate in good faith ngokunjalo linto yaqalisa ukuqhula yagcina isehluleka ukubana iqhubeke yephambili
Kona vele ukutshengisela lokhu kusanceda yini eZimbabwe ikakhulu okwezisebenzi njengoba sisazi ukubana iningi labantu kalisebenza.
Yebo kambe kuliqinisa ukuthi singananzela lapha eZimbabwe abantu sibili abaningi abasekho emsebenzini lapho baqhatshwe khona abantu sebezisebenza. Ngokunjalo kuliqinisa ukuthi kuba nzima ukuqoqa abantu ukuthi abantu abaningi batshengisela ngobuningi wabantu bengasasebenzi. Kodwa nxa kunjalo kule ndlela ezingenzakala ukuthi phela bonabo labanye abangasebenziyo labo imali ukuze bayithole ukuthi abantu basebenze. So kungaba le ndlela ukuthi ngxa yokukhulumisana izisebenzi labona abakwi-informal traders bona bana abazisebenzayo ukuthi nje kube lokukhulumisana kubanjani ukuthi hayi lani kunzima lilabo nxa thina njengezisebenzi singatholi imfanelo eziqondileyo kuze singathengi lakini kuyabe kuyindlela yokubahuga kumbe yokuzama ukusebenza ndawonye ukuthi nxa sikhuluma lolu hlupho sikhulume njalo sindawonye.
Manje zikhona na ezinye indlela elibona ngani lizazisebenzisa ezingaso kujengisela ezingabamba uhulumende ngamandla ukuthi alalele izikhalazo zezisebenzi.
Yebo kambe nxa ukhangela ngobulutshana bezisebenzi nxa kuyibo bodwa sithi sodwa esithi siyafuna ukutshengisela kuliqiniso sibele ukuthi hayi kungeze kwaba lamandla kangaka ngabantwana bengasekho emsebenzini. Kodwa ke zikhona ke njalo ezinye indlela esingazisebenzisa lathi ngaphandle kokutshengisela ukuthi sifuqe ukuthi uhulumende laye aze asilalele. Ungananzela kathesi ngiyahlonipha into eyenziwe ngababalisi. Ngiyahlonipha into eyenziwe futhi yilaba omongikazi abezempilakahle ukuthi bathi kusofika indaba le COVID kulezi ezingahambi kuhle bazihlayela ezindlini benza ukuthi uhulumende aphose abalalele nxa engafiki lapho afika khona kodwa siyakwazi uhulumende ilitshe likhona entanyeni pressure balayo ngenxa yendlela benza ngawo amathisha kathesi sokuthi izikolo zivulwe yebo kangabantwana bahambe ezikolo othisha bakho ezikolo. So ngokwenza njalo kuphela uhulumende engaqhubeka ngazo ngizisebenzi enza njalo siqhubeke sibambana. So sizihlale emakhaya sithi hayi bo akulungisi indaba zomnotho bekuzenza ukuthi uhlupho lolu esilalo eZimbabwe luphele.
Ungavalelisa abalalela.
Ngokunjalo ngiyabonga ukuba ngibe khona kuhlelo ngithanda bana ngivayelise abalaleli.
Lo ke bekungumnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi ezCTU ebesixoxa naye kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande lilayo.
Lengi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Namhlanje kwesiphathelane labesifazana siqoqa loNkosazana Melissa noMakhosi Ndlovu, umqondisi wenhlanganiso ye-Intergenerational Women's Forum. Usichazisela ngenhlelo zale nhlanganiso.
Njenge-Emthonjeni Women's Forum siyinhlanganiso yabomama eyasula ngomama ikhangele kakhulu izindlela ezingavikela omama ekuthini bengahlangane lodlame ngesikhiwe sithi ngama-preventive measures. Lokho sikwenza ngokufundisana labo mama ngendaba zodlame emakhaya. Sifundise labo baba, sifundisa osabhuku, njalo sibambane lezinye ingatsha zikahulumende ekufundiseni umphakathi lekuncediseni ukuqinisa imithetho kumbe imilayo ekhona ezigabeni. Siyancedisa njalo omama abasebethe bahlangana lodlame. Si offer esithi khona ngama-counseling services. Ama-counseling services lapho esikhulumisana khona lo mama ukuze simsize ukuthi athathe isinqumo esimlungeleyo ngaleso sikhathi. Siyancedisa njalo omama abafisa ukuthi khona bancediswe ngokugcwalisa izincwadi ezifunakala enkantolo. Into ezinjabo protection order. organish order, ama variation orders, ngabe ukuthi umama ufuna i maintenance kumbe ufuna ukuthi kuyejinjwa intengo ye maintenance ekhona, siyamncedisa ukuthi afile amagwaliba. Kule ndaba ze custody esithi khona lapho umama esefuna ukuthi athathe abantwana bakhe kumbe ethathele abantwana, siyamncedisa njalo ukuthi agcwalise izincwadi ezabe zifunakala ukuthi zilotshwe enkantolo.
Yiluphi uhlelo eligcwele kulo kathesi eliliqhubayo njalo luhamba njani?
Silenhlelo ezimbalwa esizenzayo njengemthonjeni Women's Forum. Kulezinye inhlelo ezikhangelane lokuthi sifundisane lomphakathi, sikhangele kakhulu omama, sikhangele obaba abantu esithi ngama male champion, sikhangele inkokheli zomdabu esithi khona ngama traditional leaders kumbe osabhuku, omlisa, lezinduna ekuthini bangancedisana njani lomphakathini ukuze sehlise udlame olukhona. Siyasebenza njalo lama stakeholders, ingatsha zikahulumende ezijiyeneyo, lezinye inhlanganiso ezifanana lathi ezingekho kuhulumende, ekuthini singancedisana njani ukwehlisa inani labantu abahlangana lobudlwangudlwangu kumbe udlame. Siyancedisana njalo lenkokheli zamabandla esithi ngama-church, ekufundisaneni ngendaba zodlame, sikhangele kakhulu imibhalo ekhona eBhayibhelini. Siyasebenza njalo edorobheni lakoBulawayo, sikhangele kakhulu amankampani lezikolo ukuthini indaba ze-sexual harassment kumbe ukukhahlamezwa ngezamacansi ukuthi baziphatha njani, ukuthi bangazivikela njani. Njalo sisebenzisa esithi ngama-policies kumbe ingwalo ezihlela ukuthi abantu bengaphathana njani kumbe bakhulumisane njani besezikolo njalo besemsebenzini. Kulolu hlelo silenzayo inhlelo ezimbili esizenzayo esipetsholotho, lapho sikhangelane kakhulu le ndaba zokuthi omama baphatheka njani endabeni zokuzibusa kumbe endabeni ze-local governance, ekuthini imigwaqo ilungile, ukuthini khona imigodi iyatholakala, izibhedlela ziyatholakala esigabeni, lokuthi bakhulumisane lengatsha zikahulumende ekuthini amalungelo abo okuthola amanzi, imigwaqo njalo lempilakahle agcwalisiswe. Sikhulunxa sidila indaba zodlame, thina besisipha i-toll free number yethu ethi 080 10 188. Kuleyo toll free number besenelisa ukufinyelela abantu abachiyeneyo, njalo labo bekwanisa ukuthi basithinte ecingweni nxa bedinga usizo.
Lowo ngunkosazana Melissa noMakhosi Ndlovu, umqondisi wenhlanganiso ye-Emthonjeni Women's Forum.
Nanko umculo kaSikhosana Buhlungu othi Rasta. USikhosana phela ukhethwe njengomunye wabaculi abalohlonzi emncintiswaneni weRoyal, kodwa khona ezancintisana njalo labanye abakhethiweyo ukuze anqobe.
Sikwa zako na sidipu haustadele Sensi ya rafa enza wakona Dape skota na beli Enka yuma ya ntanda Dami ya batanda Nikile nkiti venye dape Euro muzu wa mikona Baba khamba banta tafona Isop keti faira Yuwe ngo haba ko kulawayo baba bambe Niyali bo ngaba toni pe avela tema ofi Ngentoni tempu vence sayo ukum phakamisa kwe Andawa ama amane Wena rastana
Loge mculo kaSikhosana Buhlungu othi Rasta. USikhosana phela udabuka enkani eGwanda. olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.